ehokala vele ukuthi uzokoka bakho ebakhaya kakhulu uyafumana ukuthi indawo endengelupane uyabe isuka elupane ende dorobheni isiya endaweni ezinjengabo jotholo lapho uhambeka khona kulomgwaqo alright khona kulethara kuthi lapho kulemgwaqo enzima engahambekiyo kwavele kabazange beke behambe ukudalela abantu ubunzima obukhulu kakhulu kungakho ke abantu sebethembe izimota zabantu ezizimeleyo ezibiza intengo esabeka kakhulu oziqhobazeleka bakho kukanti lakhonapho khona ekuhamba khona ejotsholo ukukhwela kwayo kulimazile kakhulu abantu abavele bengelamali
laba abanye-ke abazisebenzayo abanganikezwa imvumo labo bayathwala yini abantu
bayathwala bekwenza becatsha bangabanjwa bahlawuliswa imali ezesabekayo kumbe babambise alomthetho ukuthi bengababambi khonokho kwenza ukuthi bona ukwenzela ukuthi bazuze inzuzo bakhwezele abantu bekwazi ukuthi enye imali ngokuhlawula nxa bebanjiwe njengoba bengekho emthethweni
singathi uhlupho lolu lubakhathaza njani abantu babesiya ngaphi lapho kugcina kube nqabela ukuthi befike
bhizimusi enkulu yenzi wa elupane edolobheni lelupane senta kungabe kungabantu abafuna ukuza esibhedlela izibhedlela kazikho emakhaya izilutshwana so abanye abantu babesiza ezibhedlela kumbe bezobona odokotela batholakala elupane senta ikakhulu nasikhangele ama-private doctors abeselupane senta bafuna ukuya emahofisini kungabe kuyikuthatha ama-passport kungabe kuyikuvakathela amahofisi e-social welfare kumbe ukuya emapholiseni nxa besebele ngxaki kumbe bafelwe bafuna ukuzothatha ama-death certificate ukuzothatha ama-death certificate konke lokhu kwenzakala edolobheni lelupane kungakho abantu babesuka besabelele bevele emakhaya amaningi bezokwenza amabhizimusi abo elupane abanye ngosomabhizimusi emakhaya babezowoda impahla zabo khonapha elupane abanye ngabazothengisa iindida zabo ababezilime khona ngalo emakhaya imakethe ikhona lapha elupane ekho abathengisela khona konke khonokhu kuyabakhathaza nxa sokubuya endabeni ze-transport ngokubana intengo yangkhona inkulu kakhulu kwezinye indawo vele kayikho okwenza abantu begcine behamba imango esabekayo ufumane ukuthi umuntu uhamba umango odlula amakhilomitha ngamathumi amathathu 30 kilometers isiya phezulu
babonakala njalo abanye abahamba ngendlela zokuhambisa ezifana lenqola kumbe amabhasikile
lalezo nqola sebesehluleka lokuthi bazimanethe umuye emakhaya nxa ungasela amathaya ukuthi umuntu eqalise ukuthi ithenge amathaya kuba nzima abanye bavele lezifuyo kazisekho fuyo ziyafa ngokusweleka kwamanzi ngokusweleka kwamadlelo so obabhemu kokudolisisa lezo nqola abanye abaselakho vele ngitsho kodwa abalutshwana babuya ngazo izinqola abalutshwana babuya ngawo amabhasikili angeke sathi bonke abantu bakwenza khonokho ikakhulu nasikhangele omama yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport balutshwana omama abadada amabhasikili
kuyini elikwenzayo eliphathisa ngakho izakhamizi
sikubambe kakhulu khona lokho sakubamba kakhulu sakhulumisana labakhokheli ezigabeni khonapha elupane sibamba kakhulu idaba olufana lokuthi omama abazithweleyo sebeze besehluleka ukuthi bafinyelele izibhedlela ukuthi bayebeletha bengazifakanga engozini ngenxa yokuswelakala kwe-transport siqophe ngakho kakhulu sibili kabanzi labaphathi